kulilungelo lakhe wonke umuntu ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo kodwa kweZimbabwe ikakhulu kobulawayo leHarare akunjalo balutshwana abawatholayo amanzi kuthi lanxa etholakala kungamanzi alengcekeza engalungelanga umuntu kuba awanathe lokhu sekubangele ukuqhamuka kwemikhuhlane yemihlobo yonke yesihudo isibhahile limikhuhlane lanxa bezempila kahle beveza ukuba ibingavambanga eminyakeni edlule bathe kumqoka ukutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Sekuyimvama ukubona imizila yabantu bedinga amanzi ezibhoraneni okunjengalesi esitholakala emzini weBudiriro. Uzulu wemizini ehlala abanengi egoqela iBudiriro uvuka emadabu kakusa ukuyadinga amanzi kulezi zibhorane ezagejwa ngabenhlanganiso yeUNICEF ngomnyaka 2010. Isizathu kuyikuba uzulu uthi lalawo manzi ayingcosana aphuma empompini emizini yabo engalunganga ngoba engahlanzekanga. Uzulu khala ngokuthi alephunga elibi njalo encolile lawo manzi aphuma empompini zabo. Lokhu sekubangele ukuba abalemali baphila ngokuthenga amanzi okunatha ezitolo ngoba besesaba ukunatha abawatholiswa ngumanisipala nxa ethe atholakala. Umnumzana Samuel Radu uyisakhamuzi semzini weBudiriro lapho kuke kwaqhamuka udubo olwesabekayo lwesihudo sekholera ngomnyaka 2008. Umnumzana Radu uthi lolu dubo lokusilela kwamanzi lukabili. Uveza ukuba lokhu kubalisa ukudonselana kwenkokheli eziqhuba umsebenzi kungatsha zikahulumende kanye lakumanisipala weHarare lakwamanye amadolobha kungeniswa indaba zombusazwe endaweni yokusebenzela uzulu. Uthi okwesibili kwehluleka kwenkokheli ukuphatha umsebenzi ngemfanelo uxwayisa lezi nkokheli ethi zingaze zeyisa uzulu ngoba esazi mhlophe ukuba zidlala ngempilo yakhe ngokungatholiswa amanzi ahlanzekileyo.
Even that Zambia is also fighting to gain mileage in the sense that whenever they come in they say look at your MDC people whom you chose last time, what did they do for you? Whereas we understand that from the beginning everything is in disarray because of what has been happening. Zan has been a failure since.
Uqhubeke ekhuthaza inkokheli zikamanisipala elizweni ukuba zingaze zadlala ngengqondo kaZulu kodwa zitsho ukuba kuyini okuhluphayo okubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo. Umnumzana Nicholas Sithole uyisakhamuzi seDzivarasekwa lapho kuke kwaqhamuka khona umkhuhlane wesihudo setyphoid nyakenye. USithole uthi ubuhlungu ngohulumende kanye lobumanisipala ngoba elahlekelwe yisihlobo ngesikhathi setyphoid ibhahile. Uvumelana loRadu ethi lezi nkokheli zidlala ngempilo yabantu ngoba zingayiqakathekisi. Uthi zimotsha isikhathi esiningi zidonselana ngezombusazwe endaweni yokufezisa izithembiso eyazenza kuZulu onguye owabakhetha bangena kulezo zikhundla. Uthi ukungathembeki phezu kwendlela amathenda anikezwa ngayo kumankampani okumele athengisele omanisipala imithi yokuhlanza amanzi kungokunye osekubangela ukusilela kwamanzi ahlanzekileyo. USithole ukhuthaza inkokheli zikahulumende ukuba ziqakathekise uzulu kuqala hathi izidingo zabo njengalokho osekusenzakala.
This is total murder because corruption why is because most of these people were given tenders to buy chemicals are indigenous people, so what they look for are cheap things, and when they provide those chemicals, they provide substandard chemicals that don't kill all those bacteria.
The Southern African Regional Program on Access to Medicine and Diagnostics yinhlanganiso esebenzela emazweni angezansi kwezwekazi ye-Afrika ilesigudlu sayo eJohannesburg kwele-South Africa. Inhloso yalinhlanganiso ikukhankasela ukuthuthukiswa kwempilakahle kaZulu emazweni abalisayo leZimbabwe. Lokhu kugoqela ukutholiswa kukaZulu indingeko zakhe ezigoqela amanzi ahlanzekileyo. Obona ngezokuqhutshwa kwemisebenzi kule nhlanganiso yeSAPAM umnumzana Daniel Mulukele uthi kungumlando kaZulu ukufuqa inkokheli zamabandla ezombusazwe ekuthini ziqakathekise indaba zezempila kahle ogoqela ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
Every time there is a budget there are other sectors that will get a lot of money at the expense of health. So for example here in Zimbabwe, military institutions, the army, the police, the intelligence will get a big slice. In some cases, you don't even know how much they get. So we as civil society, we need to advocate that in terms of the budget priorities, health, which is an everyday challenge for our people, becomes a priority.
Umulukele ukuthaza uzulu weZimbabwe ukuba abambe ngamandla lezinkokheli ukutsho nxa into zisonakala njalo zivume ukuba yizo ezilomlando. Uthi sesedlula isikhathi sokuba inkokheli zibe lokhe zisebenzisa impila kahle kaZulu kundaba zezombusazwe. Uziqonqosela ngokuqakatheka kwempila kahle kaZulu esithi iyona emqoka hathi intando yazo. Ukhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba abohlakanipha lapho ekhetha lezinkokheli ukuba akhethe inkokheli uqobo. Umqondisi weCombined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi okumqoka ukuba omanispala batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo hathi ukuba lokhe besipha izizathu ezingapheliyo bona besazimhlophe ukuba sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi wabo.
Makala futhi kuma council uzathola ukuthi 59% ye budget le yekhangela imisebenzi yokuthi ithuthukise idolobha le Harare kodwa 41% yekhangela administration isikhala ama salaries lemimholo eminingi imali le ningi kakhulu thina isithi ratio okumele ibe khona yi 70-30 i-30% ye budget le yokumele ihambe iyebhadala ama salaries i-70% ibhadale ngathi imisebenzi ebanjwa ng council.
Uzulu uthi into edanisayo ukuba izakhamuzi zemzini ehlala abaningi kuyizo ezibhekanela lolu dubo lokusilela kwamanzi ngoba iningi labo bengabayanga. Abezempila kahle bahlezi bekhankasela ukuqakatheka kokuhlanzeka sikhathi sonke kodwa bayakuvuma ukuba lokhu kungafezeka kuphela umuntu ewatholiswa ngokwaneleyo amanzi okusebenzisa sikhathi sonke. Nganxanye uzulu uthi ayikho indlela yokuba umuntu ahlanzeke ngaphandle kokuba amanzi ahlanzekileyo etholakala, izibi zibuthwa ngesikhathi, yehliswe lenhlawulo ehlawulwa ezibhedlela lemaklinika, itholakale lemithi engaphathisa kanye lokuba alutholiswe uncedo ngesikhathi ezibhedlela lasemakliniki nxa ethe wabhekana lodubo lokubulawa imikhuhlane ehlukeneyo efana lesihudo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingubevisi Gamba.